sakhuluma bambini ukuthi cha sesikhangelele ama-elections iphetholo lokuhamba ngabona ukukhiqizela kwamazinyo kunye sewuqalisile ngoba nxa ebonkwa namusha izobe ibethwe elinye i-journalist ebeseleni photograph ebeseleni ebutshelwa ukuthi amapolisa athe ezobopha i-NGO yinye kakhulu izweni laseHarare esekhona lapho ezohamba wabotshwa. So akutho ukuthi i-constituency lokho ayikhange ukuthi njene yinto ezenzakala nxa sesikhangelele ukhetho leyo sokhangelele.
Izolo sibone kubotshwa amalunga enhlanganiso ye-Counseling Services Unit njalo kwabotshwa lentatheli zindaba. Namhlanje kubotshwe enye njalo intatheli. Kambe kutshoni lokho?
Asibona ukuthi into ethengisela ukuthi sesiya ethethweni ngoba uyakwazi la ukuthi kusukela ngo-2000 besikubona izolokuhlezakala ukuthi akhalelelo mthetho. Amajamba azimele wodwa ama-NGO abotshwa nama-intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha ngasekahulumente ayabotshwa njala ngehlukulu kwehlukuluzi. Kwasimangalisa ngoba kubuya ezinye ngakaphela umongameli umgazi sephola khona ama-newspaper kumele asebenzelaye kodwa ukhalela zathi hhayi ashike okwenzakalayo.